abazekhi bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota indawo ezithile zemandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe-delimitation njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe-census ngenyanga ezayo ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama-constituencies. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Esikumeleyo yi-blitz ukuya phansi, kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM kusecha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZANU-PF kuward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right, sibili kuyahambeka kuyasebenzeka. Labantu siyabatshela kuthi ukuthi hayi bo bantu lingadli okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nxa ufuna ongafuniyo inkalakatha okuqakathekileyo is for you to go and vote.
Umnumzana ucacaphulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edalele ephalamende.
Ubunzima kwenu ukukhampeyina konke vele kakudlula ubunzima ngoba abantu angeke ubathathele for granted ivoti labo angeke ubathathele for granted kumele ulihlele. So siyacela lathi singabantu sibabonisa ezikweni elisikwenze.
Umnumzana David Ndlovu oncintisa lophulu emele iZANU-PF enkulumane yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Lokhu sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazathatha ilizwe lakusasa ababuyi ukuzobhalisa. Besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-constituency yabo ikakhulu kobulawayo yonke nje.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Ostalos Ziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Umkhankaso ka-2020 uhamba kuhle, kanti sikhangelele ukuthi sihlukumise umkhankaso oka-2020 ukuthi abantu beredesi ukuvota ngoba yinto eqhathike ukuthi la into zonke ukuthi bantu bakithi mhlakazomuhle asambeni beredesa kuvota.
Amabandla ezombusazwe aphakathi komkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo leZANU-PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kobulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4,219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi emathebheleleni South izigaba ezine kwezilitshumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjanise lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.